Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Alifuga njani zilugandaba hula mgele ya msakazweni we studio 7 ngolosi ni mtlajugu 24 mpandula 2020 ngo Chris Gande endabe nize tulamsha anje kulo mundu oyedwa obulewe COVID-19 izolo kwatholakala abalichumi lane bele gciwane le coronavirus esikhathi sinye. Inkokheli yenhlanganiso yamatitshala ePTUZ ikhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eHarare lamhlanje phezu kodaba lokutshengisela nyakenye.
So thina siyawazi ukuthi asila cala ngoba yilungele lethu iku-constitution elizwe leZimbabwe njengezisebenzi section 65 yasivumela.
Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kakhulu kobulawayo njalo sokusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana cholera.
Ngikhuluma nje amalokishi amaningi asehambe phose okwamalanga alichumi engelawa manje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Oyedwa ubulewe yi-COVID-19 izolo elizweni kwatholakala abalichumi lane bele gciwane le-coronavirus sikhathi sinye. Kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 abasinde kugciwane leli izolo kuthi asebebhubhile sebengamakhulu amabili lamachumi amabili lasikhombisa 227. Abalegcikwane leli elizweni sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7725. Inkokheli yamatitshala eyenhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ ebalisa umkhokheli wayo umnumzana Obed Masaraure labanye bakhangelelwe ukumiswa imthethwandaba lamhlanje kucala labo elokutshengisela nyakenye. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa laye oyetheswa leli cala.
Inkokheli yehlanganiso lebandla elimela ababalisi bamaphandleni including uIgwetalalo and board member uDag Cotard lomunye umbalisi ofundisa iHarare kuthiwa nguSimon Truly. So kuyabe kulami umnumzana uMasaraure then labanye abahlanganiso yethu sabotshwa ngawo mhlaka 23 August 2019 emahofisini eMinistry of Finance lapho kade sizama ukutshengisela sifaka incwadi yesikhalazo esiyibiza ukuthi i-petition. So sabotshwa khona ngapho besebenzisa umthetho u-Criminal Law and Codification Act section 46 kodwa siyabona ukuthi thina vele asila cala ngoba ilungelo lethu ukuthi sitshengisele njengesisebenzi. Ilungelo lethu lokuthi sifake incwadi yesikhalazo nxa sikhala ngendaba yeholo.
Siyabona ukubana selike lahamba emthethwandaba ngodaba lona lolu kodwa lungaphuthi. Ubona ungani seluzafika yini emaphethelweni njalo ubona ngani kuzahamba njani njengoba lina lisitha lilacala ubufakazeli labo ngobokuthini?
Thina since last year mhlaka 23 August sekuqase ukungena emthethwandaba mhlaka 24 August 2019. So beloku sibuya singena and lokho ngwesi 13 singena i-state kade ihluleka ukufaka i-evidence yokuthi vele sithina silecala. So isikhathi sonke lesikhathi sibuyela. So thina siyawazi ukuthi asila cala ngoba yilungele lethu iku-constitution elizwe leZimbabwe njengezisebenzi section 65 yasivumela i-collective bargaining and section 59 ye-constitution elizwe leZimbabwe yasivumela ukutshengisela peacefully njengezisebenzi. So yiko sakwenzayo. So siyawazi ukuthi thina vele asila cala kodwa yindlela kade ifuna ukuzama ukusetshenziswa ukuthi singakhulumi ukuthi iholo eliholwa ngezisebenzi olungaba balise lincane kakhulu. Icala langikhona bayalibiza ukuthi i-criminal nuisance. Icala leli yilo kade lijayele ukusetshenziswa ngama-imperialist or ama-colonialist bezama ukuthi abantu abamnyama akumelange amalungelo abo bawathengisele ba-exercise ama-rights abo. So Iyulo ikara elizamu kusechenziswa against us njengi servants. So tina vele asila kara nwa I constitution elizani letu. Yasi vumera utisienzi konje isa kuyenza hao mshaka 23 August 2019.
Umnumzana Nation Madzitirwa iskulume elizanilanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ. Ubekuluma le Studio 7 etingweni ese Harare. Lela kwa manzi, luya lusiba uluvi kakhulu kwa Bulawayo. So kusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana le cholera le typhoid ngoba abantu sebenatha emthonjeni abayigebha duzane lezitishi zengcekeza. Amanye amalokishi abikwa esedlulise iviki engelamanzi empompini. Umkhuhlane wetyphoid wona uke wahlasela eluveve wabulala abantu abedlula ichumi kunyanga ezedluleyo. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni, ikhansili ithi amanzi asesilela emadamu njalo amasela ahlala intshontsha intambo zamandla kagetsi okubangela ukuthi imitshina empompa amanzi ingasebenzi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ngikhuluma nje amalokishi amaningi asehambe phose okwamalanga alichumi engelawa amanzi. Namhlanje nithe ngikhangela itimetable ekhishwe yiCity Council ukukhanya ngapha emalokishini kuzathola imakhandeni kuphela lempophoma ezizwe ezinathe emagwegwe reservoir. Amanye la amalokishi hayi amanzi kawakho.
Njengenhlanganiso libona ungani udubo lwamanzi lolu lungaqedwa njani?
Nangu ke thina sifisa ukuthi iCouncil ikwenze ukuze amanzi angabili hlupho kusasa. iCouncil ibambisane lohulumende singathi central government. Kakuqediswe ukulungisiswa idamu leGwayishangani leliyana ngoba yilo lingenza ukuthi abantu bakobulawayo bathola amanzi esingathi khona khona yiyo I long term measure. Kodwa ngasikhangela okusemaduzaneni lapha sithi thina iCity Council kayiyelungisisa amadamu lapha ngoba kade sisikhangele ukuthi izulu line amadamu kagujwe kuhle laphana wonke lokhana kanqawula botshekeja laphana khishwa inhlabathi leyo ngoba amadamu egcwala agcwale kuhle. Sibe sesithi thina okunye vele kwakuhluphe amanzi ukuthi angafiki kuhle ebantwini ukuthi amapipe asuka kwamanye amadamu mancane kakhulu kabafaka amapipe aqatha azakwenza ukuthi amanzi abuye ngobuningi siya kuma reservoirs labo criteria lawo magwega abayi babafida amalokishi amaningi lapha kwaBulawayo. Sibe sesiphinda sithi khona khona iCouncil kayicabange ngaphandle kwebhokisi lapho kulezibhorani khona kungaba njani bafaka ama-solar pumps ukwenzela ukuthi kube sokufakwa la ma-jojo tank lawa esingathi ngama-water kiosks kwenzela ukuthi vele kuhlale kusazakala ukuthi endaweni enje lenje 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 sokulama-water kiosks apontshelwa ngama-solar ngoba kulezi insuku zanamhlanje i-technology ikhona yokuthi amanzi apontshwe ukwenzela ukuthi abantu bangathwali nzima. Singaba la ma-jojo tanks lawa besingathi ngama-water kiosks apontshwa nge-solar izigaba ngezigaba emalokitshini lemalokitshini uzafika ukuthi vele lanxa sokulodubo lwamanzi abantu balethemba lokuthi baza bathola ngapi.
Udaba lwenu lokumangalela iCouncil phezu kokufa kwabantu eluveve ngemva kokunatha amanzi angcolileyo solungaphi lona? Njalo udubo lokugula kwabantu eluveve lona solunjani?
Udubo loluveve kulezi nsuku solunganeno soloku kwabantu baphakamisa ilizwi uhulumende wasondela laphana labantu beCouncil bagcina begijigijima besiyafika khona phana hayi kwangantu akuba nganeno. Kodwa ke esuka sikunanzele ukuthi uhlupho lwamanzi lolo lukhona kulezi nsuku olwenza ukuthi abantu bavayelwa amanzi isikhathi eside. So kungenzakala kuqhamuka omunye umkhuhlane futhi ngoba abantu sebesika ezihotsheni lezi lamasuwa. So kungenzakala ke abanye bagcine bewanathile futhi amanzi ahlangane lengcekeza enjengale yadala uhlupho eluveve. Ngokunjalo ke inhlanganiso yethu iBulawayo Progressive Residents Association kuyazakala ukuthi yahambe enkantolo ihambisa lolu daba emthethwandaba. Konokho ke lolu daba lokhu lusemthethwandaba sikhuluma nje amaloya ethu aphezu kwalo daba.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. umholi Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni womanyano wamazwe womhlaba United Nations General Assembly namhlanje, lapho akhangelelwe ukugcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetheya zethulwe. Umphathintambo kahulumende obonanga ezobudlelwano lwamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uchayele umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ihlombe ngokucanda indlela ngalolu daba kulowo mhlangano ngomvulo. Umongameli Ramaphosa yena ongumgcinisihlalo weAfrican Union utshele lumbuthano ukuthi ngempela kufanele izijeziso lezi zesulwe kanye lalezo ezetheswa eleSudan ukwenzela ukuthi amazwe lawo mabili enelise ukulwisana legcikwane lecoronavirus engelampambaniso. Abaphatheka kulomhlangano basebenzisa omabonakude njengoba kungahlanganwanga mathupha esigodlweni seUnited Nations eNew York khonapha kweleMelika njengenhlala yenza minyaka yonke ngenxa yegcikwane lecoronavirus. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana abekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Cause sibili qiniso likhona ayikho enye into enkulu umongameli akhangele ukuthi ayikhulume efika eUnited Nations General Assembly ngomabonakude i-virtual meeting yabo le ngaphandle kwayo le ndaba yama-sanctions. Indaba yama-sanctions isiyirekhodi liyana eyakudala ethi ngaba le-scratch ifika ime ndawonye ingadluli. Angiboni ukuthi kusaseyinto entsha abantu abangafuna lokuyilalela. Hayi, ngenxa yokuthi ama-sanctions angikhona aclear alama-conditions abekwayo ukuthi ukuze kukhitshwe ama-sanctions kumele kwenziwe lokho lalokho lalokho, kodwa kumele kukhulunywe ukuthi awakhitshwe ama-sanctions lokho kuthiwa ayenziwe kwenziwe ukuthi ama-sanctions akhitshwe kungenziwa akuncedi. Sizakhuluma sikhulume sikhonkothe sikhonkothe kodwa kungaphumi lutho.
Sibonile umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa emhlanganweni ofanayo laye egcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe zethulwe.
Umongameli uCyril Ramaphosa ubekhuluma emeleli Africa Union njalo usikhathi eside esidluleyo izinyanga zena lezi bebelokukhulumisana thize njengoba besitsho bobabili lo mnumzana lo umongameli uMnangagwa. So ngobudlelwano babo lobungane babo ube ngekaweqe ukuthi akukhulume, kodwa nje layo phonga ukutsho edlula okungela sisindo okuthi nje ukukhulumele ukuthi kuthiwe okukhulumile. Of course uhulumende wethu enjalo uyayithathela phezulu ukuthi leSouth Africa lo mongameli ukhulumile ukuthi ama-sanctions eZimbabwe akhiwe. Batho okukhulu ukuthi asilungiseleni indaba eyenza sihlale singaphansi kwama-sanctions nothule silokhu esikhuluma ngawo kuphela.
Kambe yena umongameli Mnangagwa ulindelwe ngendlela okwakulindelwa ngayo owayengumongameli umnumzana Mgabe nxa eseza khuluma?
Usizo olukhona ukuthi abantu kabafani, ngeke basabafana abantu. And ngesiqiniso ke sivile sikhona hayi kuza sithathe isikhathi eside ukuthi sithole umuntu owazi ukukhuluma nokukhuluma ebekekile ethole ukwesatshwa lokuhlonitshwa njengoba kusenziwa ngumuyi umongameli Mgabe. So ukuthi siqathanise umongameli uMnangagwa loMgabe akunzima. Angiboni sibili ukuthi abantu bangasukuma e-United Nations ngendlela babesukuma ngayo nxa uMgabe sesiyakhuluma ukuthi balalele ukuthi umongameli wethu omutsha sekhuluma. Kuzamthatha isikhathi ukuthi abantu baze bamuzwe njengendlela umongameli uMgabe ayebabemlalela ngayo. Hayi, angiboni sibili besiba lofutho lona lolo. Kuzaba nje lofuthwanyana lena lolo oluzasuka ngapha ezweni lakithi. Lamanye nje amabili amathathu kuphelele khona lapho.
Lo ke umnumzana bekezela amaduma afuzwayo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lithi odokotela bethesa uhulumende icala lokuqinisa izimiso zokuthola imvumo yokusuka elizweni. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimbabwe.com lithi umthethwandaba weHarare uzethula lamuhla isinqumo sokuba unkosazana Joanna Mamombe OMDC Alliance ahlolwe nanga bodokotela ababili bakahulumende ukuthi ngempela uyagula na umkhuhlane wengqondo omehlula ukuthi athoniswe icala lokugamba amanga ukuthi wayethunjiwe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi abahle, siyabonga umsebenzi wenu omkhulu eliwenzayo kanye labathwakazi jikelele. Bakithi ngicela kudalani lezi zinyanga ezintathu ngezine ngasangena emoyeni, sengadela ngoba ngabona ngani ngiyasikhitha ayifuni ama-audio wethu, kodwa ngithe ke ngilahlele amancane nanga. Ngicela ke licingo lendaba leyi ngilisibuzele ukuthi kanti intekeli zindaba zenu indaba ngazikhuluma ngomango wegwanda sebajawundeni egwanda, kodwa ngazenza intekeli indaba ithi ngisemakhalane neplant. Kuyikuthini lokhu? Kuyikusikhulisa mbe kukusidelela? Thina abantu abaningi osegwanda somajawunda asikwazi ukuthi ijawunda into bani, kungani kanti sibizwa amajawunda? Ngicela impendulo yakhona ukuthi ngesibuzele intekeli zindaba zenu ukuthi leli bizo nalo intatheli zindaba zenezo zingamajawunda yindaba zigoqela nathi sahlala sabizwa amajawunda singaziti jawunda intobani? Akusisidelela khonokhona kubumbani phakathi kwabantu? Ngiyabonga.
Mr. Chamisa, it's over in MDCT. It's over, Mr. It's your chance. MDC Alliance Chamisa. People know your name. You know your name. They know your name. Kuba Pete. Kabala chance. It's your chance. This is your chance. So I say, okay. Take care. Whatever you want to take. My party is MDC Alliance Chamisa. That is the people's party. Who's going to take your name? I-actions zabo abazenza ngathi nabantwana be-crash abambe behle naphansi kwey'fuba kuze ukuthi ngoba yize iyasebenza nje kuzibasala kwey'fuba nobody's going to help them. Abayibhekele azidikwini kule nto abantu abangayiqapheli ezahaka ihlaziwo bakhuphe kunsora komeje bazasala bey'fuba abantu bonke bebadizithile people watching babahleka nje.
Salibonani bantu be-Studio 7, ngiyalibingelela lonke. Umbono wami nge-MDC kaMakhuphe, ngiyibona ivele ingayisiyo i-MDC, ngizibonela nje izano. Abantu nxa bengananzeleli ukuthi izano, bazadlalisa amavoti besithi bavotela i-MDC kaKhuphe. UKhuphe uthengisa isizwe seZimbabwe, akathembakalanga. Sesibonile konke okwenzakalayo. Mina umbono wami nge-MDC kaChamisa, ngendlela sokubangiswana ngayo ivizo elithi Alliance, ngibona ukuthi uChamisa ngayimi, ngabe ngiyashintsha ivizo kuphela, kuphele lokho, ngifake elinye ivizo. Abantu abalandaba le vizo, imuli yeZimbabwe ayilandaba lebizo elithi Alliance, ayilandaba lo mdulo okuthiwa yiMorgan House. Abantu beZimbabwe bafuna i-leadership eqondileyo engelabugwerekwere, angatshintsha ibizo akambe elinye ibizo, bazamvotela kuphela abantu. Uzawina kuphela ngoba abantu abavoteli ibizo abathandi ibizo, bathanda umnikazi webizo. Akatshintshe ibizo kuphela, kuphele lokhu ngoba dingeka ukubangiswana kwamavoti ayabe votwe ngabantu. Bazamthathela wonke ngoba i-MDC Khuphe ilosekelo, i-MDC Alliance ayilasekelo, ayilandawo lapho eceba khona ilalelwe kusobala ukuthi iMDC kakhuphe izano abantu beMDC Alliance bayahlukuluzwa benziwa konke okubuhlungu asikaze sizwe ngisho kwelanga elilodwa kuthiwa kulomuntu weMDC kakhuphe ohlukuluziweyo. Bonani bantu beZimbabwe ukuthi lithengiswa njani ngumuntu ongumama.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Inkulungwane zabantu zingene ezitaladeni zeMelika izolo zitshengisela ngemva kokuba umthethwandaba ufumane amapholisa amhlophe angena endlini kankosazana Breonna Taylor edolobheni leLouisville amdubula wafa ekuqaleni komnyaka. Abantu emadolobheni abalisa iNew York, Washington, Louisville lamanye bangene ezitaladeni vela mabhakane alotsho ukuthi kumele abadala icala lokubulala bajeziswe. Iningi labakade betshengisela ngabamhlophe. Kolunye udaba, iziphathamandla zempilakahle bezisethula imbono yazo ngemizamo yokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus edale le-The House. Ingcwethi lezi zivumelene ukuthi azisoze zethule ijekiseni yokuvimba igcikwane le-coronavirus nxa zingasuthisekanga ngalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegcikwane le-coronavirus unjani edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State lapho ahlala khona.
Igciwane eWashington State kuloko kungelamehluko abantu baloku besebenzele ezindlini. Ama-restaurant lezinye izindawo sezavulwa, but abantu inani labantu abangabandawonye liloku liphansi. Lezi ndawo zokudlela nje indawo zokunatha utshwala ziloku zivalwa masinyane ngoba bathi abantu laba abezokuhlanzeka bathi kungcono ngaleyo ndlela ukuthi abantu bananzelele ukuthi banganathi baze bakholise bakhohlwe lokulandela umthetho njengokufaka ama-masks. Lokhu sifaka nje ama-masks lapho siyakhona, abantu kabavunyelwe ezitolo ukungena ungelayo. Lezitolo zilama-sanitizer bami phandle, nxa ungela ungafika ukhohlwe imask bayakupha ukuthi ugqoke ungangena esitolo. Ngeke ngalalela nje indaba kulezi nsuku, kulamaviki edluleyo abantu abafive inamba zabo bese zehlile sezisehla labatholakala beligciwane. Kodwa kuyona le iviki yona le ngisitsho nje ephele izolo bese kuqalile futhi bathe khona iviki yona leyo inamba zabantu abafileyo zikhwelile mbitshana, lama infected zikhwelile mbitshana, labafayo lazo zikhwelile. Lapha isikolo angathi engiwuzwileyo engikwaziyo ngaphandle kwama-private schools abalama-control lama-facilities abo, abantwana baloku befundela baqalisa nje asebeqalile bafundela ngekhaya, kakula muntu ohamba esikolo.
Kuyathembisa na ukuthi sisiyafika isikhathi sokuvota kuyabe sokutholakele iJackson yokuvikela lo mkhuhlane we-COVID-19, kumbe yikufisa nje kukamongameli Trump okungasoze kufezeke?
President Trump ukhuluma ngowakhe umbono ukuthi iCovid kwelilanga uyathi khona in 2 weeks kuyabe sekule vaccine, wathi ngaba khona before elections ebese sithi ngaba khona after elections. Mina sengikufundile ngakunanzelela ngoTrump ukuthi uTrump uyakhuluma izinto and nxa ekhuluma uyabe kwazi ukuthi ukhulumelane njalo ukhuluma lobani ufuna zona zani iziphuphu ezasala ziloku ezimlalelayo ama supporters akhe. Ukuthi angaza khuluma ukuthi khona ngiyenze lokho ababuzi. Kungani kumele ukuthi silalele ukuthi uTrump asike ukuthi vaccine zaba khona nini? Kulokuthi silalele inhlanganiso labo dokotela lama company wona lawo ayenza ama Jackson. Bathi bona iJackson izaba khona mid next year. Omunye uthe April, omunye wathi July.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Jerusalema Pela, ingoma ithiwayo na Melody. Singakagqili uhlelo lwethu lwanamhlanje wathi esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inkokheli yenhlanganiso yamatitshala ePTUZ ikhangelelwe ukumiswa imithethwandaba namhlanje phezu kodaba lokutshengisela nyakenye. Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kakhulu kobulawayo, njalo sekusesifatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana lekholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-internet ku-www.voaindebele.com.